Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngomvulo ekuseni mhlaka 6 kuzibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa ebeliye ekhaya ngekhefu lekhisimusi lithini lokhu lizama ukuchapha umngcele weBite Bridge ngoba kugcwele kakhulu.
Umnotho wethu ufile, abantu bathole nzima, abantu bayahlupheka. Into okuthiwa yisinkwa abasidlileyo khathesi bancedwe yikuthi labo abasebenza emazweni bebekhona basika bathenga isinkwa. Ngoba isinkwa uyasithenga nge-$18.
Abebutho abalinde umngcele wemlamba pheli babikwa bebopha labo abachapha besiya kumbe bevela kwele Botswana ngokungekho emthethweni nxa bengababhadalanga imali.
Walinyazwa ngamasotsha vele eButswana, eButswana kwesebenza ebuya kukhisimusi mhlaka 24 ebusuku ngama-3. Afana abedlule babagijimisa uhambi wahlwa yiphuka khonapho bamthatha bayemchiya ekliniki emashaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa ebeliye ekhaya ngekhefu lekhisimusi lithi lokhu lizama ukuchapha umngcele weBite Bridge lapho kubikwa kusedlula abantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlani zabantu 35,000 ngelanga kunsukwana ezedluleyo, njalo kule ndwendwe zezimota lamabhasi ezinde kakhulu. Iziphathamandla zikahulumende zibikwa zisithi umumo okhangelelwe ukuba ngcono emadabu kabusa namuhla. Lokhu kwenzakala abasebenza kwamanye amazwe abakade bevakatshele eZimbabwe ngaleli khefu besithi badanile ngesimo somnotho welizwe olokhu uqhubeka ubhidlika. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxa lomnumzana Nqabutho Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, laye obevakatshele ekhaya.
Abantu abaningi abasebenza eSouth Africa bebehambile eZimbabwe ngalo December, loba isimo somnotho sinzima eZimbabwe, kodwa abantu abaningi abasebenza lapha bahambile ngesizathu sokuthi abaningi bakhona balezincwadi zokusebenza lapha eSouth Africa. Likho kwenza ukuthi kube lula ukuthi bahambe okusemthethweni besiya ekhaya. Sikhethi siya ekhaya bekulabantu abaningi ebhoda, kodwa sinanzeleleyo ukuthi bekungani kulula ukudlula, bekunganzima. Kade kusedle South Africa abantu beproseswa kuhle bedlula bengene elizweni besiya eZimbabwe. Sasa amakhampani amaningi ayaqala umsebenzi, yikho abantu abaningi sebebuya ukuthi baqale bezoqala umsebenzi. Abantu abale ncwadi lezo singama-special permit bafika ku-200,000. Bese kusiba labanye abasebenzisa ezinye iincwadi ezikolunye uhlobo, labanye asebevele bele mvume ukuthi babe ngama-citizens alapha eSouth Africa, balama-permanent residence. Izizalwane zaseZimbabwe ezisebenza lapha eSouth Africa ziyakuthanda kakhulu eZimbabwe, yikho zihamba ziyabona izihlobo, zihamba zisiyakudla ikhisimusi. Ngabe kuthiwa ilizwe lethu likulungile umnotho, ngabe usezingeni elifanana leSouth Africa, ngabe vele abantu abaningi bazisebenzele eZimbabwe.
Kungabe kulicele leZimbabwe kumbe leSouth Africa elihlezi liphathana?
Esikunanzelelayo laphana emngceleni esayidini leZimbabwe kabasikani passport. Nxa umuntu efika bahle bathatha ipassport bafake i-stamp okwenza ukuthi ngeminithi angaskana mhlawumbe ama-passport amahlanu. Kodwa ngapha eSouth Africa nxa ufika khona kumele ipassport yakho bayiskane yona ngokwayo, bafuna ipassport esemthethweni bese beskana ipermit. Nxa ule permit kuyathatha ama-minutes athize, bese usithi kulalabo abangena bevele bengela ama-permit kodwa belama-passport bese becela ukuthi baphiwe amalanga. Yona leyana i-process nje iyathatha isikhathinyana. So ke sinanzelela ukuthi imizila iba khona kakhulu ngapha esecele leSouth Africa eboda ngokuskana kwama-passport. Kodwa ngale Zimbabwe uyangena kuphela bayigxoba i-passport uzidlulele. eZimbabwe kuba le queue kuphela labo abachayela izimoto ngabe senza lokhu incwadi yemoto ukuthiwa i-TIP yikho okuthola khona kule queue.
Njengomuntu obesekhaya ngekhefu lekhisimusi, ubona ingani umnotho welizwe unjani njalo kuyathembisa yini ukuthi kungalo?
Umnotho wethu ufile, abantu bathole nzima, abantu bayahlupheka. Into okuthiwa yisinkwa, abasidlileyo khathesi bancedwe yikuthi labo abasebenza emazweni bebekhona bafika bathenga isinkwa, ngoba isinkwa uyazithenga nge-$18. Umuntu ohola i-$500 kumbe umuntu ohlala emakhaya osuka esiyadinga ipentsheni yakhe angeke anelise ukuthenga isinkwa. Kanti-ke futhi ilanga liyashisa ekhaya, yebo ye noma izulu selike lana, kodwa-ke ilanga like lashisa ikakhulu sonde likhisimusi langemva kwekhisimusi. Amabele abesengani eminxa wakhanivo songani onyeni esesinja. Nxa-ke izulu ingazange lina abantu bavuna, sibona kuzaba nzima kakhulu. Sesokuthandazela ukuthi izulu line abantu banelise ukuthi bathole emasimini.
Lo-ke ngumnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Sixoxelaye eseJohannesburg khonale eSouth Africa. Kusenjalo, abebutho abalinde umngcele wemlabapheli babikwa bebopha labo abachapha besiya kumbe bevela kwele Botswana ngokungekho emthethweni nxa bengabhadalanga imali. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebutho ngalolu daba. Kodwa asizweni udaba esilethulelwa ngu-Albert Ncube.
Izakhamizi ezakhele phansi komngcele wemlambapheli zikhala ngokuziphatha kwabebutho abalindele umngcele ukubikwa bebopha labo abachapha lo mngcele besiya kwele Botswana ongekho emthethweni, baqede lapho bafuna imali ezivalamlomo. Umnumzana Kudakwashe Batso osuke ezamanyoni kuwadi-19 lo mntana Kutafatso olele esibhedlela esikhulu seGwanda oqamuke unyawo ngemva kokuwela egodini egijiniswa ngabebutho.
Walinyazwa ngamasotsha emlambapheli vele eButswana, eButswana kwesebenza ibuya kukhisimusi mhla ka-24 ebusuku ngama-3. Bavuka afana bedlule babagijimisa, uhambi wahlwa yiphuka khonapho bamthatha bayemchiya ekliniki emashaba. Kuvamile kakhulu nsuku zonke ngokuthi babe befuna imali kuwo abantu abethu laba bangabe bevelale bangamabhoda jumpa. Babe babhadalisa ama-200 pula. Thesi imali singikhathaza ngekadokotela ukuthi bafake insimbi.
Umnumzana Baza uthi kufunakala amadola kweMelika ayinkulungwane lamakhulu amathathu $1,300 ukuze umntanakhe ayelatshwe. Iningi labasakhulayo emhlubulweni emaNdebeleni lisebenzela phetsheya kwele Botswana laseSouth Africa ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi kuleli. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Ngesikhangele indaba esiqhamukayo namhlanje yize kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi umfana oleminyaka elitshumi lane ungomunye wabayisishiyagalolunye ababotshwe ngemva kokubulawa kwepolisa emgodini we-Good Hope Mine e-Battlefield kusukwana izedluleyo. Lokhu kwenzakala umphathintambo kahulumende umnumzana Kazembe Kazembe esithi abemba imigodi akusafanelanga bathwale izikhali zamamachets. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp, njalo sithatha leli thuba ukuxolisa kulabo abande ukusilandela kukhasi lethu leFacebook labe esiyabe silive streama khona ukuthi lamuhla asenze njalo ngoba imitshina yethu ayilunganga, kodwa lisixhase njalo kusasukela kusasa siyabe ke silive streama lolu hlelo njengenjayelo.
Salibonani basakazi bakaStudio 7, igama lami nguJethile Moyo embuya esimukhwi kombona. Nami basakazi, indaba yenjelele ngiyibona ibaluleke kakhulu ngoba kudala kwakukhishwa izinduna zazikhipha abantu becela izulu enjelele. Namhlanje injelele ijike kwaba yintaba kuthandazwa khona, kade kwakungathandazwa. Kwakuyocelwa izulu abantu beyihlonipha, and ngasesigabeni nezigaba kwakubuthwa amathambo kutshiso. Namhlanje akusayenziwa, kodwa mina nginethemba lokuthi wonke umuntu uzagcina engena endleleni ngoba izulu lizohamba. Wonke umuntu uzobuyela emuva. Isifiso sami siyikuthi basakazi, abantu izinduna nabosebhuku babe nabantu abasuka emakhaya beyocela izulu, babuyele emuva njengakudala kwakwenziwa, ngoba lalisini izulu. Namhlanje kuwomile ngoba sekwagcwala izihlakaniphi, abantu abasayenjelele. Umuntu nomuntu sezitshela ukuthi hawu, mina ngiyasonta ngiyenjelele, kanti okwakudala ngokwakudala ngeke ukujinje. Ngiyabonga msakazi wami.
Ngiyalibingelela mina komutsha wasakazi wakwa-Studio 7 Mpangazithi Aaron. Bakithi ngiyaluzwa uhlelo lokuthi abantwana bathokoze kakhulu, bethokozela ukuya kwi-interview kunesi kubomongikazi. Kodwa ke xa ungajulisisa ingqondo yezombangazwe, lokho kuyize neze. Kungani abantwana laba besiya aplayela eHarare baze baswelele imali zokugada, bagcine bedingelwa lezi mali zokugada? Zona izibhedlela zise-Bruinsburg, izibhedlela zikobulawayo lapho kufundelwa khona ukunesi, ukuze kulahlise umthwakazi. Bazama ukulahlisa into yalani umsindolwana okukhona ukuthi kuthiwa kuqhatshwa abantwana besishoneni. Akulalutho lapha ngamanga, izaba le bazathatha abalutshwana bezama ukuvala umsindolwana okwathiwa yindaba abantwana besitshonini bezofundela ngapha komthwakazi. Khonoko ukuthi abantu besihambela izinto zisiya khonale kubangwa kuyini xa ukuthi sikhululekile komthwakazi?
Khona nje ukubeka ithemba bantu bakithi kuzanupf ihluphe kanje lokuhlukumezeka kwemphefumulo yabantu, ngoba abantu sebephila ngokuhlukumezeka. Abantwana bezimbabwe bonke ngabayanga, akusela mntu lemali, akula kuthi uyasebenza awusebenzi kuyafana, imali uyifaka ebhenking awuyitholi. Nguyumnangago lo ende bahlukumeza abantu nje kuphela, bona abarich
lawa ama-investors ngoba kusabona ale sisukuba ezo izinto angicabanga ukuthi yobe ngabuya bebe.
Mina umakhosini ngisebenzela kwele Gabron. Hey, lathi silala uhlupho lolo sibilo lwezimali ngokusilela eZimbabwe. Ngingicwalisela lo sisi othi usebenzela eBotswana la, ngumuzwe ekhala ngento lami engiyibonile yona le ndaba enjalo ezimali. Le ama-passport akuthi sithwele nzima ngama-passport, sifuna ama-passport. Ama-passport akhona sikudliwa imali eziningi, siqeda lapho singatholi futhi ama-passport angkhona, kodwa sidliwe imali nje. Bebesitshela ukuthi ubuye ngelanga elinje, ubuye ngelanga elinje, size sicine isikhathi sokuthi sihambe, sifika sihambe. Yikho upresident esikhaya ukuthi ngalibani uyalungisa zwa lezi zinto ezinjani lezo. Bengenele bonke abantu.
Ya, siyafa indlala eZimbabwe. I-government yakhona ayithathi action. Nanxa ithatha ama-actions ile favor, angazi ukuthi luza kuqedwa yini lolu hlupho. Yinkinga esibhekane nayo nje. Lami ngithembeka amabili amathathu ngisitsho ngendlala le ebhekane nabantu eZimbabwe. Uncedo asikalutholi endaweni eziningi.
Oh, noyi mhlolo bantu. Amapolisa ayehlilwa izigebengu, izigebengu ezilimaza abantu. Kodwa uma ngabe kuthiwa i-MDC lo mhlangano, hhayi bayagijima, bagijima bagcwale izimoto, kodwa behluleka ukubopha abantu abamosha elizweni, abazosilimazela abantwana, abazosilimazela abafazi. Singekho njenje sisingekho emakhaya, kodwa amapolisa agijimela ukuyoshana labantu abadala abalwela ilungelo labo. Imhlolo laba yikho besehluleka lokusinikeza ukudla kanye lenhlanyelo. Thina kwelethu isayidi le kwele BMC banikeza abantu i-fertilizer, angazi ukuthi i-fertilizer iyahlanyelwa kumbe i-fertilizer ngumvundiswa.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli be-Studio 7. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu, liwathumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Sithande njalo ukuxolisa ngokuthi asi-live stream lamhla, kodwa sizenze njalo kusukela kusasa. ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump weMelika uthi amabutho elizwe lakhe awasoze asuke e-Iraq ngaphandle kokuthi lelo lizwe libhadale imali eyasetshenziswa lilizwe lakhe ukwakha inkamba yendizamtshina yebutho kulelo lizwe i-Airbus eyabiza amabhiliyoni lamabhiliyoni amadola. Lokhu kulandela isinqumo esithethwe yiPhalamende ye-Iraq esokuthi uhulumende axotshe amabutho eMelika angu-5,200 kulandela ukubulawa kwesiphathamandla se-Iraq uMnumzana Qaim Soleimani ngele Melika. Uthi ele-Iraq lingakwenza lokhu liza kwethulelwa izijeziso zama-sanctions elingakaze lizibone. Abokholo lesi-Muslim abedlulisa amalawulo babulele amalunga ebutho leMelika amathathu ngesonto eKenya ngemva kokuhlasela inkamba yebutho esetshenziswa ngeleKenya leMelika eduzane lomngcele leSomalia. I-Al-Shabaab ithi yiyo ehlaseleyo njalo ibulele abeMelika abalitshumi lasikhombisa kukanti isithethe linkamba. Kodwa i-Africom ithi i-Al-Shabaab isisenga lezimithiyo. Namhlanje kwezenzakala eMelika, umabhalane omkhulu kahulumende weMelika uMnumzana Mike Pompeo usevikele inyathelo elithethwe yilizwe lakhe elokubulala isiphathamandla sebutho le-Iran uMnumzana Qaim Soleimani ngolwesihlanu e-Iraq, lanxa enqabile ukuveza ubufakazi bokuthi umuyi wayeyingozi ebantwini beMelika kanye labomhlubulo we-Middle East. UMnumzana Pompeo utshele imisakazo etshiyeneyo izolo ntambama egoqela i-CNN, ABC, le-Fox News ukuthi inkokheli yeMelika ilabo bonke ubufakazi bokuthi bekufanele uMnumzana Soleimani abulawe ngoba ubelungiselela ukuhlasela abantu abaningi, ngakho okwenziwe yilizwe lakhe yikubahlenga. Uthe kasoze abuveze egcekeni lobo ubufakazi ngoba kufanele uhulumende wakhe avikele labo abamnike lolo lwazi. Kodwa wengeze wathi eleMelika lizaqhubeka lisethula imbiko ngokwenzakale lapho kuhlaselwa umuyi ngendizamtshina ye-drone, lanxa kuza kwenziwa ngonanzelelo. Ukusenjalo, ele-Iran lithi aliseyi kuphatheka ngokupheleleyo kusivumelwano esasungulwa ngomnyaka ka-2015 phakathi kwalelo lizwe leMelika esezikhali ze-nuclear, njalo selizazenzela santando. UMongameli Trump laye waphuma kulolu hlelo ngomnyaka odluleyo. Umkhokheli we-Iran, u-Ayatollah Al-Khamenei, ubikwa ethe ilizwe lakhe lizaphindisela ukubulawa kukaMnumzana Soleimani, lanxa ilizwe lakhe lingafuni impi. UMongameli Trump laye uselobe ebulenjini be-Twitter imbiko etshiyeneyo etshela ele-Iran ukuthi lingalokothi lihlasele eleMelika kumbe izizalwane zalo, ngoba laye uzaphindisela kabuhlungu engakhethi le ndawo zamasiko alelo lizwe, ama-cultural sites. Amalunga ebandla elibusayo elama-Republicans ayasekela okwenziwe nguMongameli Trump, kodwa awama-Democrats athi lanxa lawo evuma izizathu zokubulawa kukaMnumzana Soleimani, bekufanele kuvunyelwane edalele iPhalamende yeMelika, iCongress, kungakathathwa inyathelo. UMofi ukhangelelwe ukungcwatshwa ngolwesibili eKeman.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni kusukisela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9. Sitholakala ku-909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama.
Okwamanje uChris Gande weStudio 7 usethulela ingoma ezilichumi ezadla ubhedu ngomnyaka ka-2019 onalo esisanda ukugqiba ezabaculi bakweleka mthwakazi iTop 10.
Number 10 silengoma ka Berita ethi ndicela ikiss. Number 9 silengoma ka DJ Fritz featuring Sis K ingoma ethi ziyalenda. Number 8 silengoma kamadlela featuring Boyoyo ingoma ethi celebrate. Number 7 ke kule ngoma
yazenzela
kuyokukhanya kwezwe ingoma ethiwa inkubalo
abantu abasha kuyazenzela safasashi abasale kuyazenzela kithina abantu abasha kuyazenzela safasashi abasale
ku number 6 silengoma ka Freak featuring Zex ingoma ethi charge office.
Hello? Hey, I charge office yini? Yiti kusa charge office yini? Ah, akuna problem, bemfunga ubuza ukuthi lingaba le charge efone lo mhlobo omncane yini? Kathe charge office le charge. Oh, ah, sorry my sister, we sithi ya charge ama phone. Okay. Okay, fine. Charge.
Ku number 5 silengoma eye Asaf ingoma ethi vibe is correct.
Can't fight the glow, they just got to know the vibe is correct. The vibe is correct. The vibe is correct. The vibe is correct. The vibe is correct.
Number 4 kuhlezi ingoma ye HP Manyenga ingoma ethi Sherry Omubi.
Sure. Ufuna change lifestyle yami. Konje mutero koga fani. Ole blanca ye agi. Lifestyle yami zimfuna utheri omuvi ukuthi wonke amajida kawamfuni olichiste ngathi amapresta wakhuli omuvi ngathi ufake imaskara if ukhanyele ebe ngathi ngumfana olomjopha ngathi yena ngomampara uhamba rivis ngathi ushaye ihoke para ngathi my smile uyabekhala funa utheri ngathi fakele ibhadi utheri ngathi ugele ipox card Chero wami yedwa ungona angathi ubegejwa ufuna mina cherry ufana
ijembe monks isezi yona ku number 3 ngengoma ethi njelimana. number 2 silengoma ye agenda featuring Lloyd and Londra ingoma ethi ukuphi
nihambile umango muda ngithola
Number 1 asile ngoma Kamsiz K ethi icheri yami Chayela ke ihlombe Msiz K
icheri yami pale cheri yami Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Keisha Cole, never sent, always real, never fake. Wife immaterial, she's the type that bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous. Jealous, jealous, yeah. It's cherry, I'm a pilot, cherry, I'm a It's cherry, I'm a pilot, cherry, I'm a
Hey, everybody's watching, they just can't help it. Baby's got swag, dripping for the black magic. I got me an upgrade, controlling on my exes. I'm calling in physio, now she's stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Sithi cherry yami engu number 1 kungoma izilichumi ezadla ubhedu ngomnyaka ka 2019 wona leso esisanda kugqiba nje kubaculi bakweli kamthwakazi top 10 esiyethulelwe ngu Chris Gande we studio 7 isinga kehlukani nanze inhloko zendaba ebezikhokhela iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa ebeliye ekhaya ngekhefu lekhisimusi lithi lilokhu lizama ukuchapha umngcele we-Bright Bridge lapho kulokhu kuphithizela kule ndwendwe ezinde zemota lamabhasi abebutho abalinde umngcele wemlambapheli babikwa bebopha labo abachapha besiya kumbe bevela kwele Botswana ngokungekho emthethweni nxa bengababhadalanga imali ayikisi kugqoba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.